Bona bazalingana isikhathi esinzima ikakhulu ungaqalisa ukuthi ama stethygin aqalisa ukufota kuma-primers. USanders ulama supporters amaningi ebantwini i-young people angalamthakazelela ama-policies akhe kakhulu uyaprothembisa ukubana angangena esikhundleni into zama-student loans lezi ukuze akwanise ukuzikhipha ziphele. So bonani uSanders uzanika uBiden isikhathi esinzima kusaze ncintisane kuzofika ekugcineni uze bakhethe ukuthi ngubani phakathi kwabo bobabili.
Ye, kodwa sesikhangela isimo sabo bobabili, nguphi ongamukelwa ngabantu?
Bonani uBiden engamukelwa ngabantu, umuntu othandwa ngabantu, umuntu ohlala ethabile phambukuhleka labantu bonke. So even nxa uhlangana la esitridini umuntu okanye u-ordinary nxa ehamba esuke emsebenzini emzini wakho uhamba ngesitimela kanti into ezimangalisayo very simple. USanders la umuntu o-right kakhulu kodwa inganiyazi ubona kuhamba somuntu lwano lobudlelwano labantu obuhle. Yesu le lamapholisa awakhulumayo asusekayo angalangcono kodwa i-connection anayo labantu bonani ayifanani likaBiden alayo labantu njalo.
Umnumzana Bernie Sanders kuthiwa khona eqalisa nje kuba yisikhulu ukuthi usele izigidi ezimbalwa zamadola. Kungabe kungamsiza lokhu ngumba abanye bale mali edlula lapho bengenza ngcono kulayo?
I think imali ngokwayanceda ye kodwa ikhona lapho siyakhona icine futhi. Imali lezinto zithembisa abantu kumele ukuhambelana. Umuntu okhankasa engaba le mali kodwa nxa into apromisa ezithembisa abantu zingafunwa ngabantu funalezo zincede. So koko kokunye kumele ukuhambelana, imali yakho engenayo, lezinto zithembisayo ebantu ukuthi ngizatshintsha ilizwe lenhlala kuhle yenu ibe nje. Xa ukuhambelana hayi uyaphumela. USanders ye kuphuma amareporti kwana hayi useyimillionaire naye. Ngingazi ukuthi abantu bazamkhangela njani njengoba last time ngo-2016 wayekhankasa njengomuntu omele abantu abangelamali abantukazana nje. Manje kathesi laye seyisikhulu sibili asazi ukubana ama-messages akhe azahambelana yini le campaign yakhe. Sizamela sibona abantu bazavumelana nayini.